umoyo lonjovu betheswa icala lokucela ibribe komunye olilunga lekhampani ebizwa ngokuthi leBanmon investment. Ikhampani leyi yabeka amaphepha ekhansilini icela indawo yokuthi bavule ikhampani yokwenza isamende. So bathe sebephiwe imvumo yokuthi basebenzise umhlabathi uNdlovu lomoyo, basebelanda omunye wale ikhampani ukuthi kababhadale ngoba bona basebenza umsebenzi omkhulu ukuthi ikhampani yakhe iphiwe imvumo yokusebenzisa indawo edolobheni lakoBulawayo.
Yes, ngathi bangaphi kathesi uNdlovu lomoyo?
Babanjwe se-police station eMzilikazi, bakhangelelwe ukuthi baye ekhothi kusasa eTrade Gold Magistrate Court.
Yes, ngathi icala leli belivumbuluke nini njalo ubona zani kuzahamba njani kunapho nxa sikhangela khona?
Okay, icala libhuluke nje ebulangeni abala edlulileyo lapho amangala igama lakhe nguTsitsi Mafumu abikele bona kumbe abhote khona kuZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi uNdlovu lomoyo badinga imali yokudiza kuye. So umamangala esebenzisana lenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission basebesetha i-trap. So ababili laba babanjwe bethwele imali ye-trap izolo endlini kamamangala.